Nangakwa emavikini ambalwa adlulileyo utshele uZulu esabelweni seManicaland ukuthi ufuna ukuyaphumula abeke intambo zombuso phansi ngo-2028 kodwa abanye bathi angaphumi. Umnumzana Richard Moyo omphatha intambo yesabelo seMatheland North njalo ngumgcinihlalo webandla leZANU-PF kulindawo uthi uMnangagwa angayindawo ngoba ulethe intuthuko selokhu waphathayo kuthola ngo-2018.
Sekutshintshe impilo, sekutshintshe ilizwe. IZimbabwe singeyinye ilizwe eline-development emangalisayo. Siyafisa ukuthi alubi ithemu yakhe yangezelelwa umongameli ukuze iqedise imisebenzi le wayiqalisayo njalo i-vision 2030 yakhe owazifakela yona eyibone ifika ekugcineni iphumelela laye ekhona. So siyafisa lathi njengeNorth Province ukuthi aluba ithemu yakhe umongameli yokuba sehofisini yesi-constitution ithi kachayi 2 terms but siyafisa ukuthi aluba iyaphindezelwa ithemu yakhe.
Wayengumlweli wenkululeko ekuviyo leZibra umnumzana Mathanda Scott Dube uthi uMnangagwa angachiyi isikhundla sakhe.
Hhayi, asifisi ukuthi echiye kabona ukuthi esichiye vela sesiraid esifunga ukuthi eqhubekele phambili esiye sesiphili okwethu sizeqhubekele phambili nxa yimi izinto zenzeka ezingakalungi. Sizazama ukuthi simtshele sihlale la phansi, mdala salwa sisonkeni aqhubekwe phambili.
Amazi kamnumzana Dube yagcizelelwa ngunkosikazi Viola Ncube.
Ubaba uMnangagwa sithi idife 2030 angaphumi kahlale khona. Sithi siyahola ukudla njalo ilizwe lethu lilokuthula. Siyamthanda uMnangagwa sithi baba awuyindawo uze ukhokhobe esikhundleni sakho.
Kodwa umnumzana Ngalongalo laye owaye kuviyo leZibra nesikhathi sempi yenkululeko uthi okwenziwa uMnangagwa ayisikho abakulwelayo.
Ayisikho lokho esakuhambela empilweni mfana undoda laba abehluleka laba uncele sibili step down sibone ukuthi ungakuhamba njani because behluleka ukwenza izinto athi abantwana abalasebenzi abalamali esibhedlela kula mithi izinto zifile solakale zonke izinto.
Unozala kuthuza amabhanga layo ukhala njengongalongalo.
Ngahambe empini kathesi angilalutho salwela ilizwe leli siphronyiswa into eziningi-ningi kathesi sekusidala lutshwane layenalo uMnangagwa seziyenzela yena akuthandayo kasalandeli i-constitution uyafaka abazukulu imuli yakhe yonke ukhuluma ngokuchiya ngo-2028 but still sowoni lilizwe thina siyasala sidubeka sesisola lokuthi sahambelana empini.
Abanye bathi sokumele asuke esikhundleni. Osakhulayo uJosephat Mzaca ngomunye walombono lo.
Abantu kabathabanga elizweni engumuntu ohlakaniphile uMnangagwa engayenzi ngobugovu ukuthi umuntu oyisihwabo oligovu ngawe uyachiya umbuso phasi ngoba ukuthi aqhubeke esiya phambili kuzamlimaza ngoba abafana bazamlimaza abasotsha they're not happy ngendlela into ezenzakala ngayo.
Ohlaziya ezombuso zomnumzana Rejoice Ngwenya uthi laba bakhalela ukuthi uMnangagwa angathiyi isikhundla badelela usapho lweZimbabwe.
Ngibona ngathi mina ukungazwisisi khona ngoba yena umnikazi wendaba yena othwela ikhuba uthi yena sediniwe ngokuhlakula ufuna ukuyaphumula lina elingaphandle kothango lithi akabe khona. So utshengisa ukuthi vele liyadelela abantu ngoba abantu laba bathi bona hayi sesidiniwe ngabantu laba abangakwazi umsebenzi kodwa lena lokhu lisigoqala ukuthi sigoqela khona le ndaweni. Ngibona ngathi kujwayela abantu kwabi umnikazi wendaba ethe khona sokwanele sokwanile isiseli sombuso sitsho njalo singadelelani kanjalo njengabantu bezizalwane zeZimbabwe.
Iningi lenkokheli yebandla yeZANU-PF ezabelweni ezibalisa eMasvingo leMatheland North lentsha yaleli bandla lithi lisekela ukuthi uMnangagwa aqhubeke engumongameli welizwe ngemva komnyaka ka-2028 kuze kuyefika u-2030 ukuze afeze umbono wakhe we-Vision 2030. Ngibe ne-Studio 7 ikhamera mngezi wa Jesus Banda.